Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 10 kuNtulikazi 2022 ngukeeps Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukuvukelana lokuchana kwabantu nxa siya endabeni zokhetho kubangelwa kakhulu yithi abakhokheli.
Inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project ithi bathule nzima abaphikisa uhulumende.
Inhloso yakho konke lokho ikuzama ukubonisa ubumbano phakathi kwezizwe zonke, ikakhulu isizwe sakwaZulu nesizwe sakithi samzilikazi kamashobana.
Kwenziwa inkonzo enkulu kule South Africa yokukhuthaza ukubambana kwabantu abansundu.
Endulo ubukeka ngathi isithembu lesindoda yona yayingazithathela isinqumo, yayithi ngabona ukuthi mhlambe sokunomama emthandileyo iyecela kunkosikazi omdala.
Qhubekela phambili ngodaba lwesithembu.
Ugoalkeeper eZimbabwe jikelele bakhona uthi indlule ukuthi bakhulise ayikho.
Namhla sixoxa lowaye ngunozinti kuqembu le-Highlanders salathulela zabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inhlanganiso ebona ngokwenzakala eZimbabwe kwezombusazwe ithi baningi abantu bakhahlanyezwa ngamalunga ebandla elibusayo labanye abakunhlangothi zikahulumende. IZimbabwe Peace Project yethule umbiko lo namuhla isithi abakhahlanyezwa kakhulu bakubandla le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa uMnumzana Nelson Chamisa. IZPP ithi ayancipha amathuba okuphatheka kwezombusazwe eMashonaland West, Mashonaland East, Mashonaland Central leMaswingo, lapho asebethwele nzima khona abakubandla le-CCC. IZPP ithi abanye abajojozela udlakela bakuqela umphathi ntambo wendawo zekhaya uMnumzana Kazembe Kazembe labanye abalezikhundla eziphezulu kubandla elibusayo. IZPP ithi umongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe uMnumzana Constantino Chiwenga lwaye umsekeli kamongameli uMnumzana Kembo Mohadi labo bakhuthaza izinduna labo sobhuku ukuthi besekele ibandla elibusayo. Wonke lokhu kwenzakala ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ozayo. UMnumzana Joseph Chuma okudalele Central Committee kubandla leZANU-PF uthi
ukuvukelana lokuchana kwabantu nxa siya endabeni zokhetho kubangelwa kakhulu yithi abakhokheli ababefuna izikhundla noma ngayiphi indlela. Ngakho kuqakathekile ukubana thina abakhokheli siqalise ngokukhuluma njalo sibonisa ebantwini njalo sikhondema i-violence at whatever level ukwezeukuthi abalandeli bamaqembu ezepolitiki babekwazi ukubana akusiyonto elungileyo.
UMnumzana Ostalos Siziba okubandla le-CCC laye uthi udlakela alufunakali.
Thina njenge-CCC sikhangelele ukubana ke kube labatsha bahamba ezindaweni ezijeneyo kakhulu emaphandleni ukuvikela izakhamuzi labantu bonke ukubana kungabi ke le violence kungabi lodlame kakhulu nxa sikhayelana lokhetho. Kwesibili sikhangelela ukubana ke belokufundiswa kwabantu ukubana abantu befundiswe ukubana hayi kufanele sitolerate, kufanele sizwanane whether ukubandla liphi lokubandla liphi. Okwesithathu ikubana siyenze into ezinjengemidlalo lokufundisana lokuthi abantu abakhokhela ikakhulu ama-members of parliament lama-councillor bebonakala endaweni ezijeneyo betshengisele ukubana hayi kunto zombangazo kuyatholakala ukubana abantu behlukane kodwa kungabi lokusetshenziswa kwe-violence ngenxa yokubana sonke singabantu beZimbabwe, sonke siyizizakalwane zeZimbabwe. Whether usupport ibandla leli kumbe usupport ibandla leli kufanele ukuthi ekugcineni kwakho konke njengabantu beZimbabwe siyo lokuhlonipha lokuvikela ukubana kungabi lo muntu oluza impilo on account of politics.
Lokhu kusekelwa uMnumzana Janana Ngwenya owancintisa kukhetho lwama-by elections kobulawayo.
Ukubusa ikubusa uthanda ngabantu, nokulandela ipolitiki kulandela ipolitiki ukhululekile ukwazi ukuthi ujongeni ufunani ngayo. Kodwa lokho esikubonayo lapho kokuthi kube kudalwa imisindo abantu bebulawa besenziwa izinto ezingaqedakaliyo indlela zobudlova lokubulalana abantu bakamlima bangelacala. Akula muntu olelungelo lokuthi athi umhlaba ngowakhe kumbe ukubuswa kunikwa nguwe. Ukubuswa ukunikwa ngabantu. abantu bakufake embusweni. Babuse ngaleyo ndlela, ungabathrethe, ungabethuseli, ungabahlukuluzi.
Asenelizanga ukuxoxa ngodaba lolu lokazembe kazembe uMohadi labanye okuthiwa baphehla udlakela kwele Zimbabwe. Abantu abaningi besaba ukuba kuzaqhamuka udlakela olesabekayo ngesikhathi sokhetho ngenxa yokuthi ibandla lezanu PF lesaba ukuthi linganqotshwa ngelikhokhelwa nguJamisa. Izizalwane zakwamanye amazwe kwele South Africa ndawonye labakwele South Africa bezifolile namhla eHillbrow eJohannesburg emthandazweni wokukhuthaza ukuthula lokubambana ngesikhathi kuqhubuka inzondo enkulu izizalwane zakwamanye amazwe kwele South Africa. Uthuso Khumalo usipha lolu daba.
Leli libutho lenkosi ubulelani lobhengula kamzilikazi ligiya ngesikhathi izalwane zamazwe atshiyeneyo ogoqela leza kwele South Africa zifolile eJohannesburg zithandazela ukuthula. Induna yakwamthwakazi kwele South Africa uThulani Jubane utshele Studio 7 ukuthi lo ubungumbuthano ohlelwe ngabezenkonzo bebambisana labo njengenkokheli zomdabu ngemva kokubona ukuthi kulokungahlalisani kuhle phakathi kwezalwane zakwamanye amazwe leza kwele South Africa.
Inhloso yakho konke lokho ikuzama ukubonisa ubumbano phakathi kwezizwe zonke, ikakhulu isizwe sakwaZulu nesizwe sakithi samzilikazi kamashobane. Sizobabonisa ukuthi abantu thina ke nesizwe sakwaZulu siyinto yinye ende loko asikuthengi kuvele kunjalo ngisho nakudala.
Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Mlungisi Chabalala uthe umthandazo lo uze ngesikhathi esihle kakhulu lapho sekusanda izehlakalo eziningi zokuchophana phakathi kwezalwane zakwamanye amazwe leza kwele South Africa.
Njengoba liyakubona ukuthi kule zinto ezenzakala into zobozolo fofu into zabodudula, so namhlanje kule nhlangano eziningi ezikhonalana zizokuchitha konke lokho zithi singumAfrika oyedwa, singumuntu oyedwa, singumntwana oyedwa, ukuthi Africa unite, Africa one, we are one as Africans.
Umkhokheli wezinduna zakwaZulu esabelweni seGauteng uMbongeni Sibiya laye utshele Studio 7 ukuthi akulunganga ukuthi abansundu balwe bebodwa.
Kulo mthandazo sifisa kube khona ukuthula kithi sonke, kungabi bikho umuntu ofayo. Induna imphathi umuntu ofayo, angeke uthi uphethe abantu bebebesa uphetheni. Yilokho nje esithi sizocela, sizocela nje uxolo ukuthi kube khona ukuthula kulo mthandazo. Lejwabona simunye asibandlululani ihubo lilodwa kutabelela noma ubani.
Inkosi yakwamthwakazi ubulelani lobhengula kamzilikazi uthe okuqakatheke kakhulu ukuthi lumbuthano ubungokuqala oveza kumanyana phakathi kwesizwe sakwaZulu lesakwamthwakazi.
Singabana abanye, singabana abahlanganeyo, siligazi elinye, singabana abanye, singama-Afrika sisonke. Akunasidingo ukuthi sibe sifane abantu abanjengathi. Kodwa siyalwisana namuhla.
Langamazwi agcizelelwe ngabebemele amazwi atshiyeneyo kulumbuthano ogoqela labaseNigeria eGhana lakwamanye amazwe. Sekulesikhathi esiningi kuqhamuka izenophobia kwele South Africa, izalwane zakwele South Africa zisethesa ezakwamanye amazwe umlando wokubathathela imisebenzi lokudala amacala. Kulokhu kusungule olonyaka inhlanganiso ezibiza ngokuthi Operation Dudula isihambe endaweni eziningi sithi abantu bokuza bonke abahambe. Akunyanga zingaki kubulewe isizalwane seZimbabwe elokishini le-Diepsloot uMnumzana Elvis Nyati wafela ukuthi wayengalapasipoti ekhombisa ukuthi useSouth Africa ngokusemthethweni. Abafundisi abebekhokhela kulumbuthano bathandaze kakhulu kumvela ingqangi besithi bafisa kungasabi khona ukucwasana ngobuzwe eMzantsi Afrika. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa inguThuso Khumalo.
Sangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezwela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu abafika phose amajumi amabili 19 badutshulwe bafa emadabukakusa endaweni ezimbili zokunathela utshwala kule South Africa. Abalijumi nanhlanu babulewe eSoweto kwathi abane badutshulwa ePietermaritzburg. Abezindaba abeReuters babika ukuba amapolisa ahlolisisa udaba lolu. Izizalwane zakwele Sri Lanka ezingene ngenkani izolo esigodlweni sikamongameli lokukhela uhulumende zithi zizahlala kuleyo ndawo baze bephume ezikhundleni. Sebetshise umuzi kamongameli. Abezindaba abeReuters babika ukuba bathi sebehlulekile ukubusa kwele Sri Lanka.
Senana masiko senziwe manje ngelobaba mkhulu.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke qhubekela phambili ngodaba lwesithembu. Silithembisile ngeviki ephelileyo ukuthi sebesixoxa ngodaba lolu. Ye, lamhlanje ke silo mnumzana Mbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu. Baba Ngwenya, siyakwamukela kuhlelo.
Kwakungebona bonke abantu ababesiba nesithembu, kwakusiba yilabo nalabo nje ababeba yilabo bantu ababa nemizi emkhulu. Ngokuba labo mama abaningi lapha egumeni. Kodwa ke endulo kubukeka ngathi isithembu lesindoda yona yayingazithathela isinqumo. Yayithi ngabona ukuthi mhlambe sokunomama emthandileyo iyecela kunkosikazi omdala, unkosikazi omdala kube nguyena oyigunyazayo ukuthi hayi ungamletha lo muntu azokuba ngumunyane wethu. Kokunye kuthiwa wayeza yena umama ngokwakhe ayeqomisa ke ayekhombisa leyo ntombi eyikhomisela umkakhe ngoba ethanda ukuthi bazokuba ngonyane wabo. Kuthiwa kwakusenzeka izintombi uthola ukuthi isoka nxa likhonjiwe kuyabe kusaziwa ukuthi likhonjwe kobani, likhonjwe kobani, likhonjwe kobani, and labo bantu bayabezazi ukuthi onguyo owakhomba kudala ngumuphi. So kwakungavumakali ukuthi nxa esethatha aqale ngokuthatha lo okhombele emuva. So lalinjalo lelo siko lelo. Kodwa ke nxa sibheka lalikhuthazwa ngesizathu sokuthi kwakukholelwa ukuthi isizwe kumele sandiswe. Uzokhumbula ukuthi ngalezo nsuku zakudala babuduke kwakuphilwa ngezimpi kakhulu, kuhlalahlala kuhlaselwana, kuhlalahlala kuhlaselwana, asala amabutho enkundleni isizwe siphunguleke. Ngakho-ke kwakukholelwa ukuthi kumele amabutho kumbe amadoda ezweni bathatha omama ngobuningi babo ngoba kwakutholakala ukuthi kugcina sokusiba labo mama abaningi kakhulu ukwedlula amadoda. Engicabanga ukuthi la namhlanje vele omama basebaningi ukwedlula amadoda emhlabeni. Yileso sizathu-ke esasenza ukuthi uthole ukuthi kuba lesithembo.
Kukhona okunye ongasitshela nabo bangwenya ngesithembo?
Isithembo esasidalwa yikusweleka kwenzalo. Othola ukuthi mhlambe uzogana lapha umalukazana kanti inzalo akanayo kahle. Kwakuthi ke abasemzini bese sithi hayi umkhwenyana wethu ngoba ulobole kahle kuzamele simnikeze enye intombi ezaphuma kuleli khaya. Wayenikezwa ke intombi engaba ngudade wabo omncane noma ngithi umnawakhe kamalukazana noma umntwana ozalwa ngumfo wabo kamalukazana esingathi maye ebiza lo malukazana athi dade wabo baba yisekazi azokhulisa phela indlu kabani kadade wabo yise. Bese kusiba lokungenwa lapho uthola khona ukuthi ke indoda iyafa ichiye umfazi esesemncane. Bese bethi ke abadala hayi zibani bani ngena endlini yomfoweni lapho uvusa umuzi womfoweni. Lokho kwakusenzeka kuze kwenzeke ngempela nxa uthola ukuthi umnumzana waye enomama mhlawumbe omncane esingathi indlu yokugugela abese seyatshona amchiye esesemutsha. Kwakukhangelwa kakhulu emajaheni amadala ukuthi hayi ngena endlini kayihlo lapha uvusa indlu kayihlo. Uzathi noma kuzala abantwana laba abantwana uzabe engazizaleli yena kodwa ezalela uyise. Baze batsho labo ukuthi hayi thina sizalwa ngumne wethu. Besazi ukuthi lowo bazalayo akazizaleli yena, uzalela owakwabo. Kwakunjalo ke babudube esintwini. Abanye njalo babe kuthiwa babeboniswa bethunywa ngokhokho babo isimo samadlozi ukuthi hayi wena fanele uhambe uyelobola unkosikazi othile, unkosikazi othile. Yikho-ke kwayiso isizathu esasisenza ukuthi kube lesithembu. Kwakuhlaliswana kuhle ngempela kungabe le ngxabano ubaba engena ezindlini angene kule ayengena kule ayengena kulo, kodwa kungokuya kwesikhathi ubaba wayegcina eseba nendlu yakhe lapha sesihlalela khona yedwa. Bangabe kunomama mhlawumbe ozovakashela ubaba kwaziwe, omunye kuzoba lekhitshi lakhe, omunye lokhitshi wakhe, leguma lakhe, leguma lakhe kanjalo. Nokudla lakho abanye njalo bathi kwakusenzeka ukuthi umama nomama lethele okokuphekileyo, kodwa omunye waye abanye babesithi cha namhlanje ngizadla komazibani bani, kusasa ngidle komazibani bani.
Sima lapha uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhla besixoxa lo mnumzana Mbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu. Okwamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngwentungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje, ngiyabonga ukwamukela kulolu hlelo.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje afuna ukuthi sikhuthazeke ngombhalo ovela kumaHebheru ichapter ka13 iverse ka8. Ithi yona uJesu Kristu nguye izolo lalamuhla lanini nini. Lumbhalo uyasikhuthaza kakhulu sikuhambo lolu esilalo lapha emhlabeni, uhambo esingena phakathi kwezinto ezehlukeneyo, izinto eziletha ukudabuka komphefumulo, izinto eziletha ukudangala, izinto eziletha ukuthi impilo ibe nzima ezisindayo. Kwezinye isikhathi lezi zinto engathi ezisithokozisayo, kodwa kukho konke umlobi wamaHebheru uyasikhuthaza iqiniso elinye eliqakathekileyo okumele sibe lazi, ukuba uJesu katshintshi. Ulokhu enguye owayevele enguye izolo, nguye namhlanje, nguye kuze kube naphakade. Siyazi ukuba yena uJesu sihlangana laye kuTestament lona elidala uvele ukhona, ngoba ungulizwi. Nxa sihlangana laye kuJohn, uJohn uyakhuluma ukuthi ulizwi wayevele khona ekuqaliseni, ngoba umhlaba uzadalwe ulizwi engekho. Ngakho uJesu uyingxenye ekaNkulunkulu, uyindodana yakhe eyodwa. Siyananzelela ukuthi uNkulunkulu edala umhlaba wawudala ngelizwi. Ulizwi nguye owayekhulunywa umhlaba usiba khona. Ngakho siyananzelela ukuthi kutsho ukuthi uJesu uyakwazisa ukudala ezinye izinto ezingekhoyo empilweni zethu zibe khona. UJesu uyakwazisa ukuguqula izinto, ngoba izwi likaNkulunkulu lithi umhlaba ekuqaliseni wawungelasimo, kwakuyibunyama kuphela, kodwa uNkulunkulu wakhuluma ilizwi ukuthi akube lokukhanya, kwaba lokukhanya. Ngakho namhlanje sihlobo sami ulalele khathesa, ngazi ukuthi kumbe kulomnyama omunye okhona empilweni yakho, ubunyama nje obukwembesileyo njengoba kwakwembese umhlaba, uJesu oyilizwi likaNkulunkulu katshintshi. Lokhu akwenzayo endulo ekhipha ubunyama lapha emhlabeni lethu ukukhanya, engakwenza lakho empilweni yakho. Ngakho sinanzelele njalo ukuba ulizwi wayehamba labantu bakaNkulunkulu ngaso sonke isikhathi. Siyahlangana laye njalo ulizwi eselapha abantu. Umama owayelokopha okwesikhathi esiningi kakhulu wafika nje wathinta ingubo kaJesu wathola ukwelapha. Ngakho-ke ulizwi onguJesu ongaguqukiyo uyelapha izifo zonke. Sihlangana lababeyiziphofu, sihlangana labanye ababelabantwana ababele bebanjwe ngamadimoni, siyahlangana lolizwi ebakhulula. Ngakho katshintshanga uJesu, ulokho enjalo, ulokho enguye ophilisayo, ulokho enguye osikhululayo. Izifo zonke ezingabe zikhona ziyakhothama egameni likaJesu. Akula sifo esingathi alesilamandla ukwedlula uJesu. Amandla uJesu ayivele lawo ekuqaliseni alokhu ekhona, kawatshintshi.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni baba ngegama likaJesu. Jesu ulokhu nguwe endulo, ulokhu nguye namhlanje, uzaba nguwe njalo kuze kube naphakade, awutshintshi lutho. Kulaba abanilaleleyo abalenkinga ezehlukeneyo, kumbizimu ezehlukeneyo niyathandaza ngegama lakho elilamandla ukuba ungenele uguqule impilo zabo lesimo abakiso sona ngegama likaJesu. Abafuna ukuphiliswa besiliswa emphefumulweni lemzimbeni baphilise ngegama likaJesu. Amen.
Lo bekuluhlelo fuselela umoya silomfundisi uSenispanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungami linkungo.
Siyabonga kakhulu untungami linkomo ungathini yokusasa. Weze midlalo iqembule yalenda zinqobe elemanika Diamonds 3-0 emidlalweni weCastellaga Premier Soccer League odlalwe namhla kobulawayo. Emidlalweni efanayo eletriangle lele ZPC Kariba njalo ekele Cape United kanye lele Black Rhinos abengutshikile obhanqa 0-0. Itenax inqobe Chicken Inn 1-0. Kwezinye ezemidlalo uJohannes Ejuma owayenguNozinti umaqembu abalisa ele Eagles ele Wanke lele Highlanders ufisa ukuvula isikolo sokuqeqetsha onozinti. UJoseph Njanji usipha lolo daba.
UJuma kulezinsuku usebenza kuqembu leZebra Revolution elidlala kobulawa Province Division 2.
Hey, ngizama ukuthulisa abafana bedlala ibhola. From me, class level. I'm here as a goalkeeper's coach. Class, coaching the inside player. Ngathi sinamaviki amathathu at least le ngaba ngesine. Umqondisi weqembu lo ngamusa. Uthi azi sinethi lebe embengkhona esikole CPC ngale sadlala ama friends ne team yayo wathi hayi mdala mina kule ndapha engishita khona obugokhipha la ndinjene zambe zifunqedisa angeke ubuze ngcedza yini hayi azange ngiyale ngokuthathela phezulu
uJuma waqeqetsha amaqembu abalisayele Highlanders kanye lele Talent Vision ngomqeqetshi wabonozinti. Uthi kule ndinyeko yokuba lezikolo eziqeqetsha abonozinti
ugoalkeeper eZimbabwe jikelele bakhona kodwa indlela ukuthi bakhulise ayikho ngenxa yani ngenxa ukuthi ama-clubs wona agcina abantwana labo abasiniki thina ithuba lokuthi sikhoje abafana abancane ezigoalkeepers njalo ukuthi lathi sibe lesikolo zokufunza abantwana ngathi ngesikhiwa ama-resources asilawo kule impact enkulu kakhulu ngoba bayaphambili bengelalwazi oluqondileyo bengafundiswa ngendlela eyiyo.
UJuma udlalele amaqembu abalisayele Eagles ele Wanke kanye lele Highlanders ngomnyaka ka-1995 ubeyingxenye yeqembu lama-Warriors eliyemela ilizwe elizweni laseZaire ngemva kokuba abanye abadlali ababedlala emazweni aphetsheya beyale ukuyadlala besesaba umkhuhlane we-Ebola.
Ya, usikhathi sihle yimi esibi elizweni. Ilizwe ngathi ngalikhipha ebunzimeni. Kwaba nzima ukuthi ngiye ku-DRC. Ngadlala igame eKinshasa national team. Sahlohla sibili 5 goals. Ha, ungaso game elula, awunzima. Ngakhonza 5 goals but was rated man of the match. Ngabuze ngenxa yayo. Kwathi awu lama shot on target about 32 or so. 5.1 so 27 were saved. 27 nga survived and that made me a man of the match.
Osebenza loJuma kuqembu leZebra Revolution uJosiah Phiri uthi sekulenqobela phambili emangalisayo sekulokhe kufike uJuma.
Asebenza laye kuhle kakhulu njengokuthi bona lokho saqala ukuba laye hayi sokule improvement njengo senior goalkeeper owadumayo.
UJuma wafundela umsebenzi wokuba ngubhoyila maker kodwa kulezi nsuku usephila ngokuqeqetsha ibhola njalo uthi nxa kusenza ufuna ukugcina iselesikolo sokufundisa abonozinti kuphela. Unozinti wadlalela amaqembu abalisayele Zimbabwe Saints kanye lele Highlanders uphane omekop ulaso isikolo sabonozinti elizweni laseSouth Africa njalo uJuma uthi la yenxa engathola usekelo engaqala uhlelo olufanayo. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Iqembu leZimbabwe elekhilikithi likhangelwe ukuba lizanqikelana leSingapore kusasa emdlalweni we-T20 2022 World Cup Qualifiers eQueen's Sports Club wobulawayo. Kulamaqembu ayisishiyagalombili asemidlalweni le akuqela elemelika Netherlands, Papua New Guinea lamanye. Umongameli Emerson Mnangagwa namhla besenkundleni yemidlalo yekhilikithi kobulawayo. Wezabatsha namhla silomculi osathuthukayo. It's
igama lami uThabisa Mlojwane ngikabuka eju kwempube esigabeni seMashetsheni. Igama lami lokucula ngizibiza ngo-DJ Abisa, and lakhona indaba yamculo ngayiqala ngisesemncane kodwa ngangikwenza ngisesesikolo. Ngangithanda kakhulu especially imbuku, so okwangenza ukuthi la sekukhuleni kwami ngagcina sengifisa ukuthi vele ngibe umculi ovelele. Abantu abangiyenza umdladla ukuthi mani mamela ingoma zabo zazidlala kahle, abantu abafana labo Peter Neto, Fenton Lako, Denishanda, nabo Love Moja, ivana abaculi basekhaya. Ngakho ke lokho kwangigqugquzela ukuthi nami ngize ngibe lesifiso sokuthi ngibe umculi. Ngesikhathi eside kakhulu ngizama ngidlala ama-instrument ami but ngingarekhodi, just ngizifundisa because isikhathi esiningi ngazifundisa mina ngisitiye home studio yami. So but njengamanje ngathi 2022 yikho lapho engiqale khona ukuthi ngirekhode ingoma zami. Njengamanje nginey'ngoma ezilingana 25 ukuthi sengizirekhodile. Into engithanda nje ukuthi abalaleli babekwazi ukuthi kulo DJ Abisa odabuke eGwanda njalo ingoma zami, kodwa kungekudala ngisayenza ukuthi kuze kutholakala ama-CD, but njengamanje zatholakala ku-YouTube like so into lapho ezitholakala khona. Ngicela usekelwe kakhulu njengabahlali basekhaya, singabaculi basekhaya, sibheke bona ukuthi babe yibo abasupportayo ukuze nathi sikwazi ukuqhubekela phambili sibenzele umsebenzi omuhle. Umculo into yokuzijabulisa lokuchitha isizungu, ingakho lathi sifuna ukuthi nabo bahlale bejabule ngaso sonke isikhathi. Ngiyabonga.
Siyabonga kakhulu ke ijaha leGwanda khonangale ke eMashetsheni uthi yena udabuka khonangale phela ngomasuku. Siyabonga kakhulu ke. Singakagqibi uhlelo lwamhlanje kodwa sikhangele indaba ebezigokhela namhlanje. Inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project ithi bathole nzima abantu abaphikisa uhulumende wakwele Zimbabwe. Kwenziwe inkonzo enkulu namhla kwele South Africa yokukhuthaza ukubambana kwabantu abansundu. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli yethu ethi studio7@voanews.com kumbe lisithumezele omunye umlayezelo kuWhatsApp. Oluvalelisayo nguGibbs Dube.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Chererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.